ukhuluma kwamongameli welizwe uBiden esithi iAmerica ingasebenzisa izikhali iChina ingangena eTaiwan ngodlame is a true promise. Sibona lapha ngoba ekuqaliseni kwempi eUkraine iAmerica ibidlala the outside approach ngoba besesaba ukuthi iRussia ingasebenzisa izikhali ze-nuclear ma iAmerica ingangenela. But sibone ukuthi iUkraine ibuye lolaka by itself basebeqalisa ukushaya iRussia in very critical areas. And then lakathesi sesibona ngathi iUkraine sebeniwe izikhali by i-NATO ngathiwa isizimela. Into esimele siyikhangele futhi ukuthi iChina ibithembise iRussia ukuthi bangangena ngodlame eUkraine, iChina ibizancedisa iRussia, but asikubona ngalokho ngobe babona ukuthi hhayi kuyahanjwa lapho.
Yona iChina singabona ingena ngodlame kwele Taiwan yini njengalokho okwenziwe yiRussia kwele Ukraine. Sicine sibona iMelika leChina njengama nuclear powers eselwisana njengoba ubaba uBiden ethembisa nje.
Ngibona mina iTaiwan is a different sort of animal ngoba they have the capabilities in military that Ukraine did not have. They have the technology from America that has been arming Taiwan for over 2 decades at least. So konke abalakho America has. And ngibona mina uBiden ekhuluma lokhu ethembisa iTaiwan ukuthi kungayenzakala iqiniso. Ukuthi amazwe lawa angashayana in Taiwan sokusetshenziswa i-nuclear weapon ngiyakubona ngoba kathesi sibona ekuthiwa yi-rattlesnake ukuthi okwanisa ukukhuluma yethuselana kuhamba kanjani. But ngibona mina i-United States ma umongameli welizwe esithi uzabe khona eTaiwan, hhayi singakuthathi lula lokhu ngoba i-United States into zempi ikwaba kujwayele lokhu and bangangena kusasa eTaiwan bencedisa against China. So ye into asikhulumayo umongameli welizwe uBiden siyazibona ukuthi zingayenzakala considering ukuthi amazwe wonke jikelele phansi they are at an age over test.